Embuthanweni walamhlanje kuvele ukuba kukhona okuhle lokubi kulenguquko efuna ukulethwa ngumthetho weConstitutional Amendment Bill. Iningi likaZulu lisithi ababusayibo abaphiwa amandla amaningi kulenguquko athi izifiso zabaningi. Omunye wabakhulume embuthanweni lo oligqwetha njalo engomunye wabasekeli bomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCA, uMnumzana Welshman Ncube, uthi okuhle ngalenguquko kulutshwane.
Kulutshwane ubuhle bukhona. Ngingathi mina nje okungani kuhlanyana yikuthi i-representation yabomama ade kumele iphele ngo-2023 e-parliament. Izaqhutshekiswa isiya phambili for another iminyaka eminye elithumi 10 years to 2033. Kuhle ke lokhu ukuthi omama babe represented labo all the time. Then okunye engathi kuhle ukuthi hayi kube le provision ukuthi abontanga labo banikwe ama-seat angu-10 e-parliament. Kuhle ke lokho ukuthi kwenziwe. Yikho engikubonayo kuphela okuhle kuma-amendments. Lokho okunye hathi kakulungayo.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Public Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ, uMnumzana Gordon Moyo, uthi uhulumende akumelanga agijimele ukuguqula isisekelo sombuso engakaqondisi imithetho engaphansi kwaso.
I-Constitution yeZimbabwe eyayenziwa ngo-2013 kwakufanele kwenziwe i-realignment zama-acts of parliament. Lokhu silama-acts of parliament amadala, amanye ngawe-Rhodesia ka-Smith ama-1930s, ama-1950s, ama-1940s, 50s. Uhulumende kumele athathe isikhathi athi realign imithetho yeParliament yonke alandele i-constitution engakaqalisi ukugambela isudu entsha. Kathi ungathenga isudu entsha iqala ngokuyigambela njani? Yikho okuluhlupho kakhulu kakhulu kakhulukazi esikusolayo. Labantu bayakusola, uZulu uyakusola, izifundiswa ziyakusola ukuthi hayi qala wenze into yakuqala kuqala ungenzi okunye. Yikho esikusola kakhulu.
Unkosikazi Latricia Mumba oligqwetha njalo engomunye okhulumele zakhamuzi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu asukume avikele isisekelo sombuso.
Ama-amendments lawa asibisela emuva konke kade sesikwenzile ngokuya phambili nge-constitution ka-2013 sokungantshwa sesinjani sesikubisela ngaphi emuva. Wasesibuyela ku-situation okwakuthi u-president nguye owayenza i-center of power instead of ama-principles esithi separation of powers. Kuzayenzwa esithi ngama-parliamentary consultations lapho abantu ababe bethunywe nguhulumende ukuthi bezonjani bezoconsulta with the public. So i-public kuyabe kumele labo bephume bebuye kuma-meetings lawa benzani bekhulume imbono yabo.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo uMnumzana Khudzinari uthi kusobala ukuthi amandla aphiwa umongameli kuphela.
Kuyakhanya njengokuthi kunika i-executive power upresident njengaleyo nje ekusezigodi sekuvumele ukuthi nawakhwela sezelisa outside parliament nge-interview kodwa bakeshakelidelele ebazize leyoeinterview.
Omunye wabaqoqela umhlangano engumqondisi we-Women's Institute for Leadership Development, unkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi baqoqela umhlangano ngenjongo yokunikeza uZulu ithuba lokuthola ulwazi ngalokho okwenziwa nguhulumende.
Sibone kufanele ukuthi sixoxisane ngodaba le-constitution amendment le esithebuliwe ukuthi ethithi uZulu abekwazi ukuthi kade kumemetheni ku-amendment leyo. Is it good for uZulu or into nje enziwa ngala iziphathamandla ukuthi bona babone ukuthi bebahlala-ke phezulu khona ngale bengaphazanyiswa. So sibone kufanele-ke ukuthi uZulu aziswe ukwenzela ukuthi labo bathi nxa ama-MPs ebuya bezoxoxisana labo baphatheke belolwazi ukuthi kanti kumenyethweni ku-amendment le.
Umhlangano lo kwenzelwe edolobheni lakoBulawayo eSmall City Hall. Njalo iningi likaZulu lalabo abebekhulumisana loZulu lithi ukutshintshwa kwesisekelo sombuso akumelanga kuvunyelwe imithetho yelizwe ingakalungiswa. Abanye njalo bathi lokhu kufana lokuthungela izigamba empahleni entsha. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.